Yeah, igcikwane leli le-coronavirus ngade ngibala lapha kunizwi ze-BBC besithi kufunakala imali engange 1.6 million pounds ukuthi bedevelophe i-vaccine. And so far lapha e-UK ukuthi bale mtshina le-equipment ephezulu ukuthi vele ama-diseases angikhona bayahle bawakhontrole engamemetheki. So already abantu bangikhona bayabafaka kwendawo ezifihlekileyo ukuthi abantu bengaphumi besabahlola ukuthi balale lona lelo igcikwane. So lapha elizwe leli inotho yalo iyanivumeli ukuthi nxa kungaba ligcikwane bayehle begijime khonapho behle bezame imizamo ukuthi igcikwane linaleli lingamemetheki.
Ekhaya uhulumende uthi kulabantu abangafika amakholo amahlanu abake baba semazweni lapho okulegcikwane leli. Ngokunjalo uthi abezempilakahle bahamba ezindlini zabantu laba nsuku zonke ukuyabahlola. Ungathi yindlela eqondileyo na leyo engenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane?
Baye right, vele abantu bona laba kumele bebehlala ezindaweni ezinjenge kuthiwa ngama-infectious diseases controlled area, ukuthi umuntu uyavalelwa kuwodi engavunyeli ukuphuma abehlolwa khonapho. Lokhu kokuthi bebe besiyahlolwa ezindlini kunzima ngoba ngeke bekwazi ukuthi umuntu yena lo uyasuka aphume yini kumbe aye esitolo ukuyathenga something. And into ekhona ukuthi sebetestile yini abantu bona labo bathola ukuthi balegcikwane yini lona leli le-corona kumbe bayikucabangela ama-figures abo how accurate are they. Lapha e-England umuntu bayehle bemteste khonapho nxa bemcabangela ukuthi kulama-symptoms uyahlahamba esibhedlela bemteste behle bebona ukuthi ulalo igciwane kumbe ngalalo. Kodwa lokho kweZimbabwe kulama-facts and figures yini kumbe ngokokucabangela.
Njengomuntu osebenza kwezempilakahle ubona angani lapho abaza kwenelisa ukwenqabela leli gciwane bathole umuthi wokulelapha liyabe selidale umonakalo onganani?
I think kuya ngokuthi ilizwe likubamba njani wona lowo mkhuhlane, ngoba ngabona lazade World Health Organization sebeyenze ukuthi umkhuhlane lo ube yi-global health issue. So lapho into ezahluphayo ukuthi amazwe angela mali okukwanisa ukuyenza imithi yokuthi benqabele igciwane leli yibo abazathwala nzima kakhulu. Kodwa amazwe lawa ale mali abale mithi ephambili nemtshina-tshina yonke yona le yokuhlola ephambili yibo abazeyinilisa ukuthi igcikwane leli bengani bayalimimethisa. I-problem yona le yokuthi ama-African countries anjengawe Zimbabwe ama-government ethu ayehluleka lokudila lezinto ezinye ezincane xa sekule gcikwane elingaka kulusizi kakhulu. And it's worrying because yazuza ukuthi baza kukwanisa yini na.